siyababonga uChris kanye loMavelas ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 3 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uChris Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka ukuxokozela ehofisini yeZANU-PF obulawayo phakathi kwabasekeli babazancintisa kukhetho lwama-primaries lozangena kukhetho lokudinga umeli wenkulumane edalele ephalamende.
Amapolisa kumele basebenzise yona leyo information ukuthi bayibambenise ibancede ukuthi bathole lezo zigebenga ezibulala indlovu ezibulala indlovu khona ngale. So ukuthi babe lokhu behlubuluza ama-journalists kakhula ngqondo.
Amapolisa weZRP eqhubeka ivalele intatheli izindaba ezintathu ezethesa umlando wokuloba indaba zamanga phezu kwezahlakalo zokubulawa kwendlovu endaweni egcinelwa indlovu izinyamazana zendle eyeWange National Park. Abasakhulayo abangasebenziyo eZimbabwe bathi sebezinikele ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa ezigabeni zawo kungela mbadalo ngokuvolontiya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uqhamuke ukulolo ukuxokozela emahofisini ebandla leZANU-PF obulawayo lamhlanje phakathi kwabasekeli ababili ababazancintisa kukhetho lwama-primaries leli bandla kusasa lozamela ibandla kukhetho lokudinga umeli wenkulumane edalele ephalamende. Kuze kwabizwa amapholisa e-riot ukuzalondoloza uthula kanye lokwenqabela udlakela. Abancintisayo kukhetho lwakusasa babalisa umnumzana Killion Sibanda akanye lomnumzana David Ndlovu. Abasekeli bakandlovu bebehoza uSibanda besithi kabafune abe nguye omela leli bandla kubi-election yenkulumane eza kwenziwa mhla ka 19 ngoMpalakazi. Isigaba senkulumane lesi sisele singasela meli kulandela ukubhubha kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu owe-MDCT ngenyanga edluleyo. Ntungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umnumzana Killion Sibanda yena othi abasekeli bebandla abakade bemhoza yizihliwi ezithengwe ngumnumzana David Ndlovu.
Yes, ngamphumela ukukhethwa into yokuqala ukuthi ngihlale ngilabantu ngizwe udubo lwabalalo ngibarepresente eParliament ukuba ngezikhalazo zabo. And secondly, okunye futhi ngazi because ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi kade sibayadubeka and ngenxa yama-sanctions abekhona elizweni and as a result i-economy iphansi ngenxa yama-sanctions yona lawo. So kumele ukuthi ngizame ngendlela zonke ukuthi sincedisane nabantu ukuthi ba-survive. Like obulawayo ama-companies avaliwe, kumele ukuthi sizame ukuthi avulwe abantu bazuze imisebenzi. Njalo kulamanye ama-projects afana ukuthi enziwa angancedisa abantu ukuthi nabo baphile impilo zabo because you can see ukuthi population ilokhu ziyi-industry yethu kakuhambelani. So yizi ingqondo engilazo lokhu I can only do it together with my people.
Namhla kona baba Sibanda Davis olube kule riot police sizwa kuthiwa kulabantu ekade besithi hayi ubaba Sibanda kahambe kasimfuni obekusenzakalani ngobani laba bantu?
Hayi, just ngama-hooligans amalutshwane ngikade organize ngiyabona maybe i-opponent yami ngenxa ye-pressure yokuthi ngenxa yoku-ground akusamanga kuhle nxa abantu bekhampena. So omunye sefila threatened ecabanga ukuthi kungcono ukuthi asebenzise ama-dirty tricks ukuthi abantu kukhanye bependwa ngakho. Ayelectorate ingatshintsha ingqondo into ekhona. Mina abantu ukuthi abantu mina even kathesi ngingakacabangi ngokuthi kuzaba le city leza vacanti. Nenzele ngihlala nginabantu, nenzele ngihlala nginawo civil abantu ngihamba nabo ama-problems abo wonke ngiwasolve abanye. Okay, ngendlela engiwakanti engiwakwanisa ngayo abantu lanxa belodubo sincedisane sonke nxa usehlula sehluleke sindawonye.
Mnumzana Kilian Sibanda lelungalezano PF njalo ngomunye wabancintisa kukhetho lwama primaries aleli bandla kusasa kudingwa ozamela ibandla le kubhaye election yenkulumane edalele parliamente. Umnumzana David Ndlovu yena uthi ngenelisi ukukhuluma ngoba ubesemhlanganweni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Amapolisa awezitharapi aqhubekela phambili evalele intatha lezindaba ezintathu zephephandaba leSunday Mail. Besethe somlando ukuloba indaba zamanga phezu kwezihlakalo zokubulawa emahlayana kwendlovu endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeHwange National Park, lapho ukugconwe esinye seziphathamandla sesipholiseni esingabethwanga ngegama. Intatha lezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugceleyo.
Emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe ePolice General Headquarters lamhlekuseni, isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba uveze ukuba ukwenza kwabathathu laba kuphazamisa uhlangothi lwezomvikela elizweni. Basezandleni zamapolisa sikhuluma nje abathathu laba ababalisa umhleli wezindaba kuSunday Mail uMabasa Sasa, ohlela ezokucubungula uBrian Chitemba kanye lolobe loludaba uTinashe Farao. Ucharamba uthi lolu daba lumangalise hatshi abasesipholiseni kuphela kodwa inhlangothi zonke zizomvikela. Waqonqosela intatheli zindaba kuba zilakho ungena enkingeni nxa zingasebenzisa inkululeko ezilayo ekuqhubeni umsebenzi wazo ngendlela engayisiyo, zisenza ukuganga kwalolu hlobo zilobe indaba zamanga ezingelabufakazi. Wengeza ethi lokhu kwenza kwalezi ntatheli zindaba yikwephula umthetho, ziphazamisa umsebenzi wamapholisa wokucubungula lolu daba njengoba bekhona asebabotshwa ngodaba lokusebenzisa i-cyanide ukubulala indlovu befuna impondo zazo. Kungakho befuna lezi ntatheli zindaba zeSunday Mail zibazise ngokubapha amagama abantu ababikwa beyibo ababanike ulwazi olukhomba ukuthi omunye walabo ababulala indlovu kuyisiphathamandla sesipholiseni. Kodwa uZulu weHarare obalisa umnumzana Mandla Dube waseHeathcliff Extension utshengise ukukhathazeka phezu kwalesi sehlakalo, ethi wethuswayo kubotshwa kwabathathu laba.
Intatheli zendaba kumele zisebenze, ziyenze umsebenzi wazo okungela kwesaba ukuthi amapholisa aza kwenza kanjani. Lawa ama-journalists babhala istori sabo ngendlela yabo, kodwa sibedingile yonke information. Njalo ubona amapholisa kumele basebenzise yona leyo information ukuthi bayibambenise ibancede ukuthi bathole lezo zigebenga ezibulala indlovu, ezibulala indlovu khona ngale. So ukuthi babe lokhu behlubuluza ama journalists kakhula ngqondo.
Akumelanga zibanjwe ngamandla intatheli zindaba kuba zitsho ukuba ngubani ozinike ulwazi lapho ziloba izindaba. Amapholisa kumele asebenzise indlela zawo ukudingisisa iqiniso lapho elenkinga ngalokho okulotshwe izintatheli zindaba kuveza uDube.
Ama-journalists bayenza umsebenzi wabo, bafuna lokhu ma-journalists. Ama-sources awani bona umsebenzi wabo ngokuthi badinge i-information ukuthi babambe izigebenga. Bayabophelana ama-journalists, bafuna ama-sources kuma-journalists ukuthi kuhambe kanjani. Ama-journalists ngokusebenza kwabo vele kabavunyelwa ukuthi batshele abantu ukuthi ama-sources abo ngubani. So ukuthi babancindezele ukuthi babatshele ama-sources abo akuncedi lutho. Akusebenzi ngoba lokhu yikungqindizela ama-journalists. Ama-journalists kumele asebenze.
Zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa lezintatheli zindaba ezithethwe ngamapholisa izolo ngenjongo yokuba zisizane lamapholisa la ukuveza leso siphathamandla sasesipholiseni esibikwa saphatheka kusihluku sokubulawa kwendlovu ngokuzithelela itshefu ye-cyanide lapho zinatha khona amanzi. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama. Direct from Washington, the voice of America.
Ukusungulwa kwamankampani awendiza mchina kwele Zimbabwe sekulethe injabulo kwabanye ngoba ehlawulisa imali ephansi kakhulu. Kodwa lokhu sokudala imibuzo ethi amankampani la akawasoze avalwe na njengalokho kwenzakala kwamanye awake abakhona afana labo Fly Kumba, Lezex, lawo ayibhadalisa imali ephansi kakhulu. Amankampani amatsha la alezigodlo zawo kwele South Africa kanye leTanzania. iFly Africa sikhuluma nje ngayisela license ngemva kokwetheswa icala lokususa imali elizweni okungekho emthethweni. Kodwa le nkampani ithi izaqhubekela phambili kunsukwana izilandelayo. Amankampani omabili asenelisanga ukukhuluma lawo ngemva kokuba ethe silobe phansi imibuzo kodwa ebelokhu engakaphendula. Engakaphenduli sisiya emoyeni. Ukusuka eHarare umuntu esiya eVictoria Falls ngendiza mchina yeFast Jet ngamadola ngamashumi iphose amane $38. Kodwa ngendiza mchina yeZimbabwe kuba ngamadola alikhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba kutshera opha imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona njengale kungaba into enhle kakhulu nxa kuyukuthi ingaqhubeka okwesikhatshana. Khathesi esikubonayo ukuthi bayazama ukuthi babone ukuthi bengaba nenzuzo yini nxa belapha eZimbabwe. Kodwa nxa ngikhangela ngibona njengani ngeke sabone inguquko ngesikhathi esifitshana. Uyafunakala isikhathi esibheka kakhulu iminyaka emibili kumbe emithathu ukuthi sibone ukuthi uyanceda yini ku-economy.
Kona ukuthi amankampani la abhadalise imali ephansi asizoze sibone na evalwa njengalokho ke kwenzakala phambilini ngenxa yokuthi abebhadalisa imali ephansi kakhulu.
Ubona njengale nxa sikhanele FastJet inkampani ekhona njalo eTanzania. So ngibona njengale kuba nemali ukuthi nxa kuyukuthi bayabhadalisa imali eziphansi bengakwanisa ukuthi benze njalo ukuthi bebulale i-competition. Bese bengezelela izimali zangkhona. Khathesi uyabona ukuthi yi-promotion ethi umuntu engaya eVictoria Falls ebhadalise $38. Kodwa angiboni i-price enjengaleyo ihlala owesikhathi eside. Kuzenzakala sikile ukuthi bazi angizelela intengo yangkhona yokuthi uhambe eVictoria Falls. Kodwa khathesi njengoba ukhanya njengaleyo le competition bayazama ukuthi
lo ke umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela inhlelo zabasakhulayo zokusebenza kungela mbadalo ezokuvolontiya. Thumelana ama text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lilalele umsakazo weStudio 7 owe Voice of America lapha ke silinika izindaba ngolimi lesiNdebele kumakakasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Russia ubikwa isaziwa kuba ungumngane omkhulu kamongameli Bashar al-Assad wakwele Syria, kodwa isikhulumeli sikahulumende wele Russia sithi iziqondiso ezilandela ilizwe lakhe eziphathelane lokudlelana kwamazwe omabili kakugxilanga ekuthini u-Assad aqhubeke esembusweni. kuthi ke umongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt ubike ukuba ingamanga imbiko ethulwe ngabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo besithi yibo abawise indizamtshina enkulu yakwele Russia etshayeke yawa ezintabeni zeSinai Peninsula engozini ebulalise abantu pho bonke abakade bekiyo abangamakhulu edlula amabili 224 okugoqela izisebenzi zenkampani yale indizamtshina. Abanye abasakhulayo abangasebenziyo beZimbabwe bathi sebezinikele ukusungula inhlelo zokuthuthukisa izigaba zabo kungela mbadalo ukuvolontiya. Abasakhulayo laba babumbe inhlanganiso yabo ethiwa Game Changers Group njalo bathi yinto enhle kakhulu ukuthi ontanga bathuthukise izigaba zabo kungela mbadalo njengoba isilela imisebenzi nje. Esikhathini esiningi abasakhulayo bathi bengagqiba izifundo zabo esikolo baswele okokwenza baqinile sebelingeka besenza into ezingaqondanga. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxhume osakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka umnumzana Divine Dube yena othi ngempela ukuthuthukisa izigaba ontanga abahlala kizo yinto enhle okwamagama.
Ngibona ngathi ngenye yezindlendana abatsha abangayibamba ikakhulu kathesi sigalitora kunzima ukuthola umsebenzi kwelakhithi eZimbabwe. Kodwa eqinisani lonke ukuvolontiya akusonto ejayelekileyo kwelakhithi. Kwezinenye izikhathi ontanga bakhangelele ukuthola inzuzo naye kakhulu nxa beqeda emacollege nasemayunivesithi bakhangelele ukuthola imisebenzi. Ngakho kuba nzima ukuthi bazinikele maybe basebenzise i-expertise esingathi i-expertise yabo ukuthuthukisa izabelo. So nxa ungitshela ngolokho sokwenzakala mhlawumbe kwabanye ontanga kwelakithi yinto eyamukelekayo kakhulu. Kodwa kwezinenye izikhathi eqiniseni lonke kuba nzima ukuthi umuntu azinikele elambile azinikele engadlanga lutho. Masikhayela mhlawumbe amazwe afana nabo America. Masikhuluma nge-volunteerism. Uvolontiyayo uyalethola okumani okuthi wona esingathi ngesilungu ukuthi yi-living stipend. Ukuthi wona at least athole ama-basics. Kodwa ke lakithi ma uvolontiya usually you totally get nothing which becomes difficult for young people to volunteer their expertise to develop their communities. Kodwa mbona ngathi ngesituation esikuyo kathesi ontanga sekuqakathekile ukuthi mhlawumbe uma beseza emacollege lasemayunivesithi bavolontiye bazinikele lokhu kuthuthukisa mhlawumbe kuthuthukisa bona ngesine sabo in terms of skills development uyabedevelopa ama-skills akhe gaining experience and at the same time developing their communities.
Abanye bathi lo ngumkhuba omuhle kakhulu onqabela ontanga ukubana bengangeni kulingweni. Siyazi abanye ngabagcina sebesenza into ezingaqondanga ukubona ngaleyo ndlela lawo.
Khona kungayinqabela ukuthi abantu bengangeni ekulingweni. Kodwa njengoba sengikubethile enkulumeni yami yendlela le enza ikhuluma kathesi ikuthi khona inasmuch as ontanga bengakwenza lokho kodwa kwezinenye izikhathi ethunseni lonke nxa umuntu omutsha evolontiya uretirethi khona kwelizayo kumbe kusasa athole back something ukuthi wona laya njani aziphilise. Ukalutshwana ukuthi umuntu avolontiye ekhaletho ona uzavolontiya kokuphela.
Lo ke ngumnumzana Divine Dube omunye wabasakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka.
Awin ribawa silale mawin ribawa silale mawin
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhlanje sixoxa ngesiko lokucela izulu kweZimbabwe. Izulu lona vele liyimvelo kodwa abantu bayenelisa ukusebenzisa isiko labo ngesikhathi esifaneleyo ukuthi bacele izulu abakuzibiza ngesintwini besithi ngamazolo. Ingcwethi zamasiko esintu zithi imihlobo yabantu etshiyeneyo ilendlela eziningi zokucela izulu. Abensundu beZimbabwe bavame ukucela izulu ezigabeni zabo kuthi ke nxa lingananga baye kuthi gwaqa enjelele emadobo esabelweni seMathebeleland South lapho amahosana agida khona ichayo ingungu lizeline izulu. Abamhlophe labo basebenzisa ulwazi labo lwezemvelo ukunisa izulu okunjengokuphosela imithi enjengesilver iodide emayezini ayijiyileyo. Kwenziwani ke esintwini nxa kucelwa amazolo kumbe izulu? Ake sizwe umnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu exoxa ngokucela amazolo lo Gibbs Dube we Studio 7.
Bo bonke abantu ngabansundu abamhlophe balendlela yokuthi benze izulu line xa selibonakala sengathi kalini
esintwini sikamthwakazi khonapho nxa abantu besithi bayaphuma bayegangeni basacela amazulu kwenziwani kona ngale
kava eziningi xa usithi abantu bayaphuma ukuphuma lokho lapha kithi sikwandile ukuthi balalokhu okuthiwa ikwebula inxoza ngesindebele ngesikhalanga bangathi litenela lekithi singathi siledlela esazithatha izilobukhalanga lapha ke okuyabe kusenziwa ngabantu ezigabeni zawo bayaphuma benanzelela ukuthi kulezi izinto eziphakathi kwemvelo ezingalivala izulu yikho kumele sikuzwisise ngokwazi kwaboke bazahamba bayezingela ayisikho nje zingela inyamazana bazakuthi bangazibulala bahambelazo endaweni ekhethiweyo bahamba bekhupha ezinye izidleke zenyoni thize eziyizona abanakani ukuthi zingakhamisa zixotsha izulu bahamba bekhangela izihlahla ezatshawa lizulu ezinye izidleke zenyoni bezethula singathi kuyikuhlamba imvelo ukuthi nxa izulu selizefika lithole kuhlambulukile kungaze kwaba khona okulixotshayo yikho ke ukuphuma kuza kuthika omama ngaleso sikhathi labo bayaphuma bahamba betshaya izingungu zabo bazadahlanga labo baba asebezingele babulala izinyamazana thize entabeni amagogo egangeni lapho amancina lani lani bazawathwala-ke ayehlizwa laba abangaselamandla uhamba yibo bazabuyela khona ngale ndaweni-ke elamanzi baqalise ukuhlinza kodwa-ke isawuto sitsho ukuthi kalivunyelwa baqalise ukuhlinza kuza ukuthi amathambo lezikhumba leziyana ziyetshiswa intuthu liyana bakholwa ukuthi yiyo-ke ezakwenza ukuthi umdali athokoze athabe ukuthi hhayi nampa abantu bami basangikhumbula-ke hlise izulu lakhe ngokokuqala-ke lokhu besehle khona lezindaweni zabo
okunye kwenziwani khonapho
sekusiba yile indlela ekuyacela amazolo kulezi ndawo okuthiwa ngamadaka khona le makhaya abaza kuyacela khona izulu lapha-ke sekugidwa kugidwa iwosana iwosana lezi eziyizithunywa zikangwali ngesikhalanga bagida bekhonale ngaphansi kwesihlahla esikhethiweyo isihlahla esilamacolo alamanzi into okumele siyizwisise yikuthi amanzi akhiwa endaweni elamanzi ekhiwa ngumuntu osuka endaweni engelamanzi kawuyikukha amanzi endaweni okungelamanzi isihlahla singeke saba liphane ngoba iphane lomile amaxolo aso iphane kalilamanzi ngakho uzathola izihlahla ezifana labomvimila yizokugidelwa ngaphansi kwazo amawusana khonapho kagide itshaywe ingungu kuza kuthi-ke ngemva kwesikhathi-ke sebesuka sekuyinyanga kampandula-ke kathesi injelele layo isihlanjulwe yathanyelwa sebesuka-ke ngezigaba ngezigaba izolo bebesuka izindawo zonke khonale kubomashonalendi khonale kubobhatswana sebesiya-ke enjelele yiyo-ke indawo lapho kucelwa khona izulu okuya ihosana labanye abaziphelekezelayo bathwele izipho eziyakwethulwa khona ngale ukwenzela ukuthi-ke babe ngabantu laba balezipho bahamba behamba ngenyawo izolo kanti-ke njalo-ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza balotshwala babuthwele emakhanda lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini kodwa khonale-ke sekusiyagidwa ziyabulawa le nkomo ezimnyama khona ngale ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale kulapho khona okugidwa khona iwosana eyona eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line
ye so kujwayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho kumbe lina sokuyenziwa konke lokho
kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela le nhlanyelo isivutshiwe ngoba inhlanyelo imele ivutshwe ivutshwe ngale nxa bebuyela bese lisina izolo kuthiwe-ke licitsha inyawo zalabaya akade be-enjelele ayiline izulu bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke hhayi izulu selisina nxa njalo libonakala ukuthi kulokhu kuyangathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni umgidi wawuthiwa ngamayile sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke hatshi kabasavunulanga bazahamba-ke begida bezitshaya ingunga bafuna ukubona amadoda eduzane lapha-ke kuyabe sekunzima sibili kuyila kutsho ukuthi yinto ezilayo ngolimi lwesikhalanga
umnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Lila
when we bawa silale mawen we ba silale mawen we ba silale mawen.
Lila lele kumsakazo we Voice of Zimbabwe iStudio 7 lapha ke silinika izindaba ngolimi lesindebele. Soku isikhathi ke sokuthi silibalele impiko esiyithola nge-email, Facebook kanye lange WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi linjani basakazi lonke nje emsakazweni wabantu. Ngithanda ukulibonga ngomsebenzi wenu omuhle, sengathi lingaba lempilo ende, uThixo aligcine. Ngingathaba mali ngangiqhunsela ingoma eka Majayivana. Hayi, sizothi sizoyidingeke. Sikuchayele sibuqhunsele ngezinye zezikhathi. Omunye njalo umlalelo wethu uSheldon Sibanda uthi salibonani basakazi bahle silikhuluma lamhlanje. Hayi, siyabonga. Nangu njalo omunye umlalelo yena othi basakazi lonke beStudio 7 ngiyalikhulumisa lonke abalandeli bezanPF bakhulumela phezulu uma libabuza ngama sanction kuphela hachi ngodlakela abasabele amafoni abo. Ngibonga uGibbs ubulise emuli yami eBhinga eKariyangwe abathi umama wabantu bami uSpo labantwana bonke lo mama yena ongizalayo. Lomlaleli yena olobe yabande eyakhe incwadi uthi yena ngithanda ukubonga iStudio 7 ngenhlelo zayo elisinika zona nsuku zonke. Kungasiyo yona iStudio 7 kube angazi lutho ngokwenzakala mihla lemihla lamalanga. Luhle kakhulu uhlelo lwenu njalo siyaluthanda kakhulu mina lemuli yami. Ebengilakho yilokho. Ngithanda ukubonga ilizwe leZimbabwe kwezempilakahle ngomsebenzi walo omuhle. Laloba kwezinye indawo kusasilela ukwelajwa ngendlela, kodwa esikucela ukuthi kwenzeke ikwelajwa beside imbadalo lokuthi luhlupho olukhulu ngoba bayabalwa abantu abalemali eZimbabwe. Phinde ngisole laba abenza ububi emazweni angomakhelwane bethu. Asazi ukuthi ngoba makuthiwa abantu beZimbabwe benze lokho akusehlukaniswa. As long as lawe ungumZimbabwe singumuntu omubi. So sicela umuntu ma ejampa iborder ethi uyasebenza, kafika asebenza, hathi lokho osekusenziwa suku zonke ngabanye kubikwa amasela osokusifaka uhlazo thina. Uma ubusela ubenza ngoba ulambile, hamba uyejontsha ezweni okuyilo elikulambisayo khona bezokwazi ukuthi bayakulambisa. Ngiyabonga ukuxhumana lani lapha ngiseSouth Africa eGoli. Lani lilakho ukuzwa yena umbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com. Isikhathi sethu yiso singasavumi ukuba siqhubekele phambili. Ukugqiba ke inhlelo uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sikhangele ebezikhokhela uqhamuka ukuxokozela emaofisini ezanuPF obulawayo phakathi kwabasekeli babazancintisa kukhetho lwama-primaries lozangena kukhetho lokudinga umele wenkulumane edalele ephalamende. Amapholisa aweZRP aqhubeka evalele intatheli zindaba ezintathu zephephandaba leSunday Mail zisetheswa umlando wokuloba indaba zamanga phezu kwezehlakalo zokubulawa kwendlovu eWange National Park. Kuthi ke abasakhulayo abangasebenziyo eZimbabwe bathi bona sebezinikele ukusungula izinhlelo zokuthuthukisa izigaba abakizo kungela mbadalo ngokuvolontiya. Silugqiba ke uhlelo lwethu lamhlanje lapha. Olivalelisayo ngilifisela ubuthongo obuhle ngemva kokulalela uhlelo lwethu lwe-Live Talk ngu-Praxedis Jeremiah.